Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ye inkinga phela ukuthi lapha kukhulunywa ngabantu athi bebusa okweminyaka engamashumi amathathu since 1980. So kuyamangaza ukuthi nxa umuntu wehluleka ukwenza into okweminyaka iminyaka engamashumi amathathu uzaphumelela na ukwenza into iminyaka emihlanu.
Ibandla lezanu PF lithi umnotho weZimbabwe uzakhula eminyakeni emihlanu elandelayo lempilo kaZulu ithuthuke kodwa abaningi abakukholwa lokhu.
Kulindelekile ke ukuthi abantu abanjengomongameli uMichael Sata weZambia ukuthi bakhulume iyona leyo ndaba kulantu yethu sayo, kodwa singakhalela ukuthi ngaphezu kwalokho basebesifike uPresident uMongameli Mugabe asuse ama-sanctions ebantwini beZimbabwe.
Elo Zambia lenzela uMongameli Mugabe lebandla lakhe lezanu PF amhlophe ngokunqoba kukhetho olusolwa ngamazwe angentshonalanga.
Abesifazana bakhala ngokuthi abenelisanga ukuvota kukhetho ngoba belezithupha ezilezibongo zabo Mugabe ngemva komtshato kodwa bebhalise ukuvota ngezakwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu PF lithi umnotho weZimbabwe uzakhula okumangalisayo eminyakeni emihlanu elandelayo lempilo kaZulu ithuthuke. Embikweni liwethule namuhla lelibandla lithe lizaqhubeka libuyisela inotho yelizwe ezandleni zabensundu phansi kohlelo lwe-indigenization liyisusa ezandleni zabamhlophe. Ngalokho iZanu PF ithi impilo kaZulu izathuthuka ibe ngcono kakhulu lomnotho lawo udlondlobale. Leli bandla lithi imali yokuthuthukisa umnotho likhangelele ukuyithola ekwenjiweni kwamadayimana, igolide, iplatinum kanye lokunye. iZanu PF iyo enqobileyo kukhetho lwangeviki edluleyo yathola izihlalo zedale lephalamende ezipha amandla okubumba uhulumende iyodwa kanye lokuguqula imithetho santando. Ingcwadi ezicubungula izenotho zithi kazibone iZanu PF igcwalisa isithembiso sayo sokuvuselela umnotho ngoba amankampani akwamanye amazwe angathanda ukuza kwele Zimbabwe engasoze abuye ngoba esesaba ukuhluthunelwa inotho yawo phansi kohlelo lwe-indigenization. Ukuhlaziya impiko yeZanu PF lesiqhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye inkinga phela ukuthi lapha kukhulunywa ngabantu athi bebusa okweminyaka engamashumi amathathu since 1980. So kuyamangaza ukuthi nxa umuntu wehluleka ukwenza into okweminyaka iminyaka engamashumi amathathu uzaphumelela na ukwenza into iminyaka emihlanu. Kodwa siyazi ukuthi bebekhuluma nge-indigenization ngokuthatha amakampani, bethatha amapulazi. Khonokho kuphela yikho kwenza ukubhidliza okunjalo, yikho kwenza ukuthi izimali zingangeni emsikeni kwe-investment eZimbabwe. Hhatshi, angikhole ukuthi lokho baza kukwanisa.
Lona uhlelo lwe-indigenization ngaphandle kokuqilibezela okukhulunywa ngabantu abaningi ubona kuyilo yini oluphathise iZanu PF ukuthi inqobe kukhetho?
I-indigenization nxa kuyikukhuluma kuphela amazwe amaningi esiwaziyo aphumelelayo oJapan, oTaiwan, oHong Kong, oAmerika, oGermany, akulanto ethiwa i-indigenization yakhulunywayo. Intuthuko, i-development iya ngokuthi i-investment yakhona imi kanjani, impahla zasekhaya, ama-local resources asetshenziswa kanjani, ama-diamonds elungiswa eZimbabwe, igwayi lilungiswa eZimbabwe. Ukupho ngokukhuluma nje kuphela ukuthi into iphethwe ngumuntu omnyama, lokhu akulethi intuthuko. I-electoral talk ngabehle esihlahleni sokukhankasa, bakhulume ngezinto ezakhaya, and okwakhathesi angikhole ukuthi lokho bangakukwanisa.
Bakhona abesabela ukuthi inhlelo zeZanu PF zilakho ukudiliza umnotho ubuyele kuzinga obukulo ngomnyaka ka-2008. Ubona kusenzakala lokho?
Ukwesaba kakube khona ngoba abantu ababhidliza umnotho weZimbabwe ngo-2008 kusemuva yibo abalokhu bekhuluma ngakho ngokubhidliza. Kodwa njengokutsho kwami phela abantu babo sithi bona kwabhilizeka ngoba kwakulama-sanctions. Ungwakhukhathesi kuyini ngoba abantu abafaka amasankins o-EU lama-Americans balokhu bekhuluma ngakho besithi ukhetho lwaba kwaba lokuntshontsha lobuciko ophakathi. Kodwa ukuthi sibuyele kwindlela esasiyo khona 2007 678 kungela ngisho lutho, angikhulu ukuza kwenzakala ngoba mbona ngathi bona abantu bezanupev bazabona ukuthi izenzo zabo bafanele baziguqule bona. So laba abehlule kungena befuna ukuguqula izenzo izanu ngibona ngathi izake ithatha amanye amaphepha amahlamvu ama-papers ama-pages kwamanye ama-manifestos kwenzela ukuthi baguqule izinzo ngoba yazi ukuthi abantu bengahlupheka kuze balomvukela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe.